upresident uMnangagwa ubuye wafika warepresenta kuhle nje ilizwe laseZimbabwe sesikompare lalokhu esikwaziyo former president uRobert Mugabe onguye sesijwayele ukuthi wayevele ethi buye United Nations hawu wafike bengilwana nje othuke thethisa abantu beWest bonke beAmerica Britain kunje kunje so umuntu nje vele owayefika esifaka abantu kodwa ayibonile nje ukuthi hayi upresident uMnangagwa ufike one totally different note atshengisa ukuthi iZimbabwe ikhanya iya kudirection yakhe nale new dispensation ezama ukuthi khona akhuthaze nje amazwe onke emhlabeni ukuthi inxa engazama ukuthi khona bancedisane leZimbabwe yabona ukuthi inkokhelo yakhe leya seZimbabwe ingancedakala nje ngokuthi kube lezi mali ezibuyayo ezeinvestment nje lamanye amazwe ama-companies anjalo uyabona especially ku-finance and technology uyabona farming and things like that azikhulumileyo and njalo lokuthi i-Africa as a whole I think sokuyisikhathi sokuthi layo inikwa ama-seat lapha kubo Security Council Mr. Dube.
Ye, kodwa nxa sikhangela ke ukukhuluma kwakhe kungani khonokho kwakusethulwa umnumzana uMgabe okunjengezithezo zenoto kuzobuya umhlabathi ile nto ezinjalo kungani laye wekhuluma ngakhonokho phela so umehluko lapho nga
hayi umehluko phela uyabona ukuthi usekuthini ukukhuluma njani khonokho ngoba singakhangela phela vele i-UN Assembly wonke nje upresident especially abavela amazweni esingathi ngama developing countries bavele injongo yabo singezwa lo president uHuru weKenya la ukhuluma njalo uyabona so lezo nje vele izinto ezikhulunywa nje ngabo president bonke nje abavela kuma developing countries but kuya ngokuthi nje wena ukufaka kanjani uyabo ngoba umongameli uMgabe siyamazi sonke nje ukuthi vele wayehle fike bhede vele abe ngumuntu lwana ovindictive okhuluma nje vela entela engani ngumuntu onothileyo dangilincengi ngangifuni lazi mali zenu only to turn around the next day after United Nations iphelile nguye osehamba sethumezela ubani uChinamasa ukuthi ecela futhi izimali ebantwini wonke lapha sikubonile kusenzakala konke lokhu mnumzana Dube.